Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili iningi labo liyenda emadolobheni kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifica minemibili ngumntwana kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akulamntwana onikelwa ukuba ayende kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZwimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands namhla sikobulawayo sisasemaphisa eMatsau. Kuleni igugu S2 eBotswana neMashonaland. Hayi abantu bathena asialigneni umthetho lo ukuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini lokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani 18 years umthetho ofanele ube khona. Konke kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bathetha lula.
USenator Jasmine Tofa uswele kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echadisa umntwana mele abotshwe. Ababazali o anti konke le dombo langikhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazivuzele abantwana ezindlini wasebanika amandla kathesi recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imakhelele nje akayikhangelanga especially nxa sikhangele education ngohamba emakhaya u-7 vele usefundile the next thing usethona enkunini labafana akasaqhubekeli phambi usekhangelele ukuthi azale umntwana walo 2 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane. Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.